khathesi ungathiwa khona kakube lo khetho namhlanje ema-North, ama-constituents nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu. Ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi izanu sizwele mhlawumbe namathathu. Asikafiki ku-100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku-2005 lapho izanu PF yayile zero khona lapha eMathebeleni North. Edinga North baningi abatshiloyo ukuthi khona ama-margins ayehlile. Okuthi abanye sebesiba lokungani ukwesithuka lokwesaba ukuthi hayi ZANU PF futhi ukuthi sibili iyabuya. Kanti mina nxa bezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki. I-by-election ngama-election amalutshwana okutsho ukuthi khona abantu bayathatha ama-resources abo bewafake endaweni eyodwa. Kuzakuba le mali eziningi eziyafakwa. So kakuphi ntshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota. Bafaka baze bafaka lokunankagwa, bafaka lamabhayisikili, bafaka lezi borane zifakwa impikitsha kamnankagwa, kwafakwa amagreda, akula nto yasalayo. But badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 kwi-general election ngamavoti alitshumi lambili kuphela. Now, ngamafitshane kutsho ukuthi izanu kayigeyinanga kusukisela ngo-2018. Thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota, kodwa sikwanisa ukuphakamisa abangu-10,000. Now, lokho kutsho kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC, kunguThamisi omileyo emele ibandla le-CCC. Sizabona thina sobabili lo president uThamisi asithola ama-26,000, 27,000, 28,000. Izanu PF lo 7,000 ayisoze imfike. Ukuthathe lokho kubhale phansi. Ukudliwa kwethu eCholotho South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu. Kanti livele iconstituency yezanu PF. Akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by-election. So-ke lokho kungabi yikuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathina wokulahlekelwa kwethu. Sizayibhuqa izanu PF yakuba iyakuba yi-opposition eMathebeleni North njengendlela eyakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke.
Siyabona ukuthi ibandla leZANU PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi linqobe lina lilawo yini ama-cells ama-structures okwenu lani elikulandelayo ukubona ukuthi ngempela abantu bonke bazimisele barejista ukuthi bevote.
Amaseli izana yila maseli. Lokhuyana okwenzakala ngamagemu nje okuzama ukuthi bendoze umnankagwa before Congress. Ayila maseli mamhlanga. Ngabala bantu kuground akusela muntu othanda izana uPF kuground la. Balutshwana. Plus sesinanzelele ngoba ngizwile ukuthi eBinga uChiwenga uyake khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zabo. Asazi uSobhungu uyakuba ngu-chairman waleyo seli kumbe uyakuba yini. Into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa uSobhungu, besebenzisa izinduna, but abalabantu. Abantu bazahamba sibili bebhalisa, azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku asobhuku, abathathi muntu ngenxa yokufisa kwakhe. Lapho ukubuya kosobhuku akufuneka ilisti yabantu bakho yiyesiyiselo yezanu PF. Yikho unanzelela ukuthi even ama-primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele nge-confusion because wakuthatha umuntu wonke la ma-supporters. Thina in terms of ama-structures, kungabuza abezanu bazakutshela ukuthi siyesabisa ku-ground ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela mmeli wethu khona. So yindlela esesingene ngayo ku-ground asethuki ngalokho okwenziwa izanu PF. Bangaqeda uChiwenga babuyele eHarare, thina siyabe sikhona ku-ground and siyahlangana labo ku-ground.